sebe khona sibili sebe buyile namhla wo mnumzana wethu wawo national organizer wethu ubuyile uchibaya bonke othakitha babuyile sesikhona sesiphendukile sesibona engathi kumbe umoya omubi uNkulunkulu useuxothile mbithana nje kodwa ukhona siloko sisenza khona kuyana okuchathelana but hayi sonke sesikhona kade sesiphendukile sesiyabonti kona kuyazalwa nkomoni siyabe siloko sijuma lathi amachief uyiphi besiyakhuluma lo speaker ukuthi bamxwayisise ukuthi abekwazi ukuthi amalunga ephalamende kufuze abe le freedom yokuthi bayenze into abaye befuna ukuziyenza ukuyenza ukuthi kona izigaba zethu ziphumelele so bahamba amachief uyiphi bakhuluma lo speaker asazi ukuthi uspeaker akarespond but umumo usungathi sungcono mbithana yikho libona sesikola sonke
manje bona labo ababecathile abafana lawe kukhona yini elali uncedo laluluthole ebandleni ukuthi balicathise
hayi ibandla lethu njengoba likwazi ukuthi kona kalila mali indleko zangkona zisuka zisuka zinengi kakhulu siyabe siphunga ubona silabangane lathi abaye besizwisisa bayabe bona ukuthi kona bangakwenza njani okunye lakho siyabe sizingenela izikhwama zethu sincedisa njalo abantu esibamelayo ababe behlangane nodubo siyabe sikhipha izimali ezikhwameni zethu ibandla lethu abantu babekwazi ukuthi kona alilamali ibandla leli ngalabantu nje abazifunela ukuthi kona kube lohulumende omusha elizweni asila muntu osinika imali imali nje esizitholayo kubangani bethu njengami nxa ilo mngani wami yafonela umngane wami ukuthi hayi sengidlalele lodubo lapho uyancedisa lami ngikhipha okunye okuya kungokwami ngincedisa lami iconstituency wami sisebenza njengakhonokho kuncedisana even singama-MPs wonke omunye angathola ulutho namhla yanike omunye omunye angathole kusasa winike omunye sisebenza njengakhonokho siyabe siloko sihamba
manje ngokubona kwenu udubo alusekho naso luphelile okokuthi nxa uzivakatshele kwenye indawo uphenduka ebusuku vele uyabungesabi
udubo kaluphelanga ukuthi du ilizulu kade lisina ligasile nje but liyaphenduka so lapha akulashuwa kufuza umpho uhamba nje siphukuphuku fuze uhambe ulimukile sibili i-security yakho nxa ule security ikone ukuthi kona uhamba njani iwena nje njengomuntu lokhuyanoko uchazeka abantu besiya kwezinye indawo eziyane zilabantu abaningi ngiqhela ukuthi kona ama-MP bachiyane lakho ungcono kutshone umuntu ususendlini nxa ubhizy emsebenzini ngomsebenzi fuze uphangise ukhulume emsebenzini ukuthi hayi mina sengihamba uzihambele endlini yakho kungcono bakubambele endlini abantu bonke bebona kunokuthi bakubambe ebusuku kungela obonayo ukuthi uthethe ngobani njalo isikhathi bani
manje bakhona abanye benu abalwabonogada yini ababagcinayo
ye abanye balabo abanye labo kabala njengoba likwazi ukuthi khona labafana abancane abazange bathole izimali ezingathi zite ukuthi bangahamba nabantu ababagadayo sibili abalutshwani abakukhwanisayo khonokho kodwa-ke nxa ungu-MP endaweni yakho uze ube labanye abafana uyawubona ukuthi khona ngabantu abahlakaniphileyo labo bekukhangela ukuthi khona uhamba njani bayakuncedisa ungakhangela umnumzana ubithi wancediswa ngamakorokoza abantu labayana abazithengisela izimali yibo abantu abamncedisayo so even uselocation fuze ube lumuntu wabantu bezothi kona into yena leyo ingaba khona abantu baphume
manje liyavunyelwa yini ukuthwala izibhamu
izibhamu uyavunyelwa nxa ube kunikile incwadi nxa ungela ncwadi uvele ungaqali nxa ule ncwadi wayithatha ngendlela eqondileyo abaningi balazo ngendlela eqondileyo ngoba bangakubamba ungela ncwadi uyafela ejele bayakusibithi sebekutholile ababo yibo abahamba benezibhamo kungela ncwadi thina abethu nxa ungazange ulandele indlela yangikhona eqondileyo ngoba zitshiyetshiyene enye ufuze ohlayelayo endlini ungaphumi layo ezinye lazo uyaphuma lazo ezinye nxa usiyabhenka izimali zakho ibhizinisi zokwakho siyabhenka izimali zakho kwelapho efuze isebenze bangathola njalo uyisebenzisile ngendlela elingazange likwelelane ngayo layakuvalela futhi so abanye balakho kusiya ngokuthi uyenzani abanye abana